ukujayela iconstitutional court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa, ngoba ubusisetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona akasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba usection 12 yenalwana akatsho ukuthi sibhale ingwalo sicela amapholisa, uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelanga elinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela. Kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani. Yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe iconstitutional court.
Baba Choma, kuZANU PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone ukuthi lendawo yethu iconstitutional court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo. Njalo into ekuhlala siyikhuluma naleyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa, ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asiubona kuyinto embi thina nxa-ke benakunjalo lakithi kuyoba lula ukuthi nanxa lathi emhlangano besiukuyenza kumbe lathi ukutshengisela sesingakwenza
kekhululekile. Makhumalo uBiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa usection 12 libona linqoba na.
Thina njengebandla le-MDC ekhokhelwa baba u-advocate Chamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngilethemba olokuthi amagqwetha ethu angabuyela usection 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwomthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngizaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma, thina njengebandla le-MDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe, but lapho elona khona na sizalikhombisa ukuthi liyona, ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Baba Chuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela, ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Eqakathekileyo ukuthi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisi wami lawo uwawukhuluma, isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu kwemithetho yonke. Ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho, egcinwa ngomthetho wonalowo, ngoba umthetho wenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaumthetho lo i-constitution leyo, nxa ukuthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lo lususe, ngoba kathesi asisekho kupolitiki zobudlwangudlwangu lezofuna ukugijimisana. Njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekukhuluma ubana asisebenzeni ipolitiki yokuvula eminyango, sitholarethane whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibushayo, okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisana umlotha, sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye. Njengoba nje usizwa mina ngikhuluma lo dadewethu uMakhumalo ubana ngeweekendini sike sihlale phansi sithi mothumotho sindawonye, kungelani ukuthi mina ngowe-ZANU-PF yena ngowe-MDC kodwa ngudadewethu phela. Ngakho-ke kumele ngikwanise ukuphila laye. So nxa umthetho lowo uncindezela abantwana bezimbabwe kumele ususwe.
Mhlana sibhala sisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso, kwasukuthi ithethe isikhathi eside iZANU isala ukuthi itshintsheleyo mthetho. Yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu saluhambisa ekoti, ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezeZANU ukuthi batshintshe le imithetho esithi ngesilungu realignment of the laws, and iZANU isale ukuyenza khonoko. Yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekoti. So silethemba lokuthi iZANU isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi sibuyele nini ephalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso.
Babuchuma ngamafeature njani ungaphosela ukugcina la
ibandla lezano phezu likhokhelwa ngobaba u-Emerson Mlambo Jomnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe ngakho-ke silesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference ethi bebehlalisenzakala ngemuva ngale